sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 11 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Njalo kungelambadalo. Injongo yethu bese ukuthi sinabantwana abazosikhulumela sikhuluma ngeright to participation. Bazikhulumele ngenhlupho abahlangana lazo uma sikhangela imfundo. Ilungelo lemfundo lezikhanya ngani bathwalise nzima abantwana ngoba bayaxotshwa, bayainterviewa ngama-debt collectors bethreaten ukuthi
abasakhulayo benhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise kumbe Woza batshengisele kobulawayo bekhonona ngokwehla kwezinga lemfundo elizweni.
Nxa sikukhangele lokho kuyasiwara kakhulu kumbe kuyabe kusikhathaza njengeAmnesty International because nxa singabantu abantu abaningi abafakwa ku-death penalty kutho ukuthi ama-chances akhona ukuthi bebulawa maningi la.
Abenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Amnesty International bakhathazekile ngesijeziso sogodo kumazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika. Imbongi ezisakhulayo ziloba ngezombusazwe zilokudana okukhulu ngomumo oselizweni ogoqela ukubhidlika komnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafundi kunye labasakhulayo benhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Women of Zimbabwe Arise iWoza lamhlanje bafole betshengisela kobulawayo besukela kobulawayo Public Library bedlula edale le-High Court belibhekise emhlahlandlela Government Complex bekhonona ngokwehla kwezinga lemfundo elizweni kunye lamalungelo abo aqhubeka besithi ayephulwa nguhulumende. Unompumelelo omoyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Bebehlabelela abasakhulayo beHoza bethwele amagwaliba alotshwe insolo yabo kunye nabakulangazelelayo ezikolo bethi amalungelo abo ezemfundo asechaphazwe nguhulumende njalo sekusenza ukufunda kungabi lilungelo kodwa kube lithuba labalemali bona abayingcosana. Umsekeli kamqondisi weHoza unkosikazi Magodo Ngamahlangu uthe uhulumende weZimbabwe sewephula amalungelo abafundi amanengi ethi le mali efanele ukuphiwa izikolo yenhlelo zentuthuko yagcina kuminyaka edlule kungakayiwa ekhethweni ikhutshwa nguSenator David Coulthard owayengumphathi ntambo wezemfundo ngaleso sikhathi.
Dokora, awuya lakho ngikwetshesa umlando ebazalini singananzele etsheleke ngene kuthemo office kezeminist of education kazanga abhadale imali elithi i-child per capita grant. I-child per capita grant yimali uhulumende ongumlando wakho ukuthi ubhajethe kumele bakwathi ngomnyaka uyanyika umntwana munye ngamunye idola.
Injongo yalokhu kutshengisela yikuthi abasakhulayo bazikhulumele ngamalungelo abo asechaphazwe ezikolo ethi kulilungelo labo ukutholiswa imfundo elohlonzi njalo kungelambadalo.
Injongo yethu bese ukuthi sinabantwana abazosikhulumela sikhuluma ngeright to participation bazikhulumele ngenhlupho abahlangana lazo uma sikhangela imfundo ilungelo lemfundo lezikhanya ngani bathwalise nzima abantwana ngoba bayaxotshwa, bayainterviewa ngama-debt collectors bethreaten ukuthi izolibuka emtv ngebengothatha tv le ngithenge.
Omunye umzali obezihambela umnumzana Tel Asincube kodwa wagcina ephatheka ekutshengiseleni uthi ufuqwe ukuthi labakhe abantwana babhekane lenhlupho zinye ethi njengakibo kwesigangatsha lapho adabuka khona abafundi batshelwe ukuba mhlazivulwa izikolo kumele beze lencwadi ekhombisa ukuba babhadele uma bengelayo bangaqumi esikolo.
Uma lisenza kanje kuyajabulisa emphakathini. Licela ukuthi like libuye nasemaphandleni. Ikakhulu kwesiganga njengalisi emaphandleni kukhanya ngani hayi. Ngandikathi esikolo zivaliwe, abantwana babuye nama-invoice. Kuthiwe uma ungaphathanga imali esikhwameni vele esikole ungabuyi. So right imali siyayithathanga sithi emabhenki akula mali. So le msebenzi kayikho, pho siqondeke.
Unkosikazi Farisi Moyo uthe uze ukuzoncedisa abasakhula ekutshengiseleni lokhu, ethi kulilungelo lomntwana wonke ukuthola imfundo laloba engela mali.
Abasafuni ama debt collectors esikolo, lokuthi abantwana bathi bona ayisibo okumele bethunywe nxa kuyukuthi kukhona abazali abakwanisa ukuthi babhadale i-school fees. Abasoma messenger vele thina silwela yona i-free education, bafuna ukuthi bathole i-free education eyiyo ekusisekelo sombuso weZimbabwe.
Abasakhulayo bathe beqeda ukutshengisela bathiya beyendlele amagwaliba abo okutshengisela emasangweni emhlahlandlela government complex. Ukutshengisela kwalamhlanje kubangele ukuvalwa kwamasango emhlahlandlela government complex, ophakathi ubengenelisi ukuphuma kuthi ophandle engenelisi ukungena kwaze kwaphela ukutshengisela. Amagwaliba abafundi labasakhulayo ebemumethe amabala agoqela singabantwana lingasibandlululi ngoba singabhadalanga i-school fees, free and accessible education for development, give me my results, education is my right, prioritize education in parliament, no to grade 7 exam fees, stop chasing us from school, government to fund education, give us textbooks, no to debt collectors ezikolo, no to payment plan, education is a right. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Amnesty International bathe bakhathazekile ngesimo esiseZimbabwe ngodaba lwesijeziso sokulengisa nxa kukhangelwa isigaba sonke sangezwekazi le-Afrika. Linhlanganiso ithi kunje phakathi kwabantu phose amakhulu amathathu 280 abagwetshelwe ugodo nyakenye, phose ikhulu labo ngabeZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma embikweni oqakathekileyo owethulwa ngabenhlanganiso ye-Amnesty International ephathelane lesigwebo sogodo. Isiphathamandla se-Amnesty International esibona ngobudlelwano lwabezindaba emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, umnumzana Robert Shibambu, uthi amazwe abalisa leZimbabwe, Zambia, Malawi yiwo ethulele abantu bawo abaningi isigwebo sogodo ngomnyaka odluleyo ka-2016.
Of 283 people across the region who were under the sentence.
Phakathi kwabantu phose amakhulu amathathu 283 abagwetshelwa ugodo abafika phose ikhulu babo baseZimbabwe, lapho kulabantu abangu 97 bayedlula kancinyane ikhulu 110 abagwetshelwa ukulengisa ngomnyaka ka 2016 emazweni abalisa eZimbabwe, iZambia kanye leMalawi.
Umqondisi we Amnesty International eZimbabwe umnumzana Cousin Zilala uthi lanxa lisehla inani lababulawa ngemva kwesigwebo sogodo emhlabeni jikelele, bekhathazwa yikuqansa kwenani labalokhe begwetshwa ngale indlela.
And abantu abasentenswa ku death penalty baba baningi kakhulu elizweni leNigeria. IBotswana layo yabulala umuntu oyi-1 ngomnyaka 2016. INigeria yabulala abathathu. ESomalia wabulawa abangu-13. Ungakhangela i-federal government of Somalia le-Somaliland kwabulawa abantu abayi-6 in combined baba-12.
Wengeza uzilala ethi kungesifanayo emazweni asesigabeni se-Sub-Saharan Africa.
Ma sikukhangele khonokho siyabona ukuthi e-Sub-Saharan Africa umnyaka ophelileyo in total abantu were sentenced to death abangu 443 ngo 2016 waba 822. Nxa sikukhangele lokho kuyasiwara kakhulu kumbe yabekusikhathaza njengeAmnesty International because ngathi ngabantu abantu abaningi abafakwa ku-death penalty kusho ukuthi ama-chances akhona ukuthi bebulawa maningi lapho.
Abe-Amnesty International kuripoti yabo le bathi kabavumelani lo mbono wokujezisa abantu ngokunquma ukuthi bagwetshwe ngokulengisa, bekhuthaza amazwe omhlaba ogoqela eleZimbabwe ukuthiyana lalumthetho wesulwe kokuphela kusekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhlelo lwabasakhulayo oluthe connection namuhla sixoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisebani elibalekelwa yisiphofu, babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani. Yiphenduleni bakwethu, angazi lutho, ngibhaxe ezizweni.
Ilizwe lathathwa ngothatha wese, umbuso waba ngowababulali, umhlabathi wathunjwa ngodla ngodli, umnotho wakhuquluzwa ngamahaga, isizwe zakhokhelwa ngontando kayithikiswa, kanti shuwa abalungileyo bangaphi.
Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo, lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama. Lilami uNtungameli Nkomo.
Imbongi ezisakhulayo eziloba ngezombusazwe zithi zilokudana okukhulu ngomumo oselizweni ogoqela ukubhidlika ngomnotho welizwe. Ukuthukuthela kwembongi lezi kuvela sobala kunkondlo zazo ezigoqela ekabongani Ncube elesihloko esithi ngibhace ezizweni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 ubuze uNcube ukuthi ziqakatheke kanganani inkondlo kumzabalazwa weZimbabwe.
Njengembongi hayi kumzabalazo weZimbabwe kuphela kodwa kumzabalazo yonke ijikelele. Ngathi mangubeka ngithi poet is prophetic and we are changing the mindset of our people. So kakhulu ukuqathika kwembongi ngelizwi kuhambisa umlayezo noma singafikanga, noma mhlawumbe osopolitiki bethu abaphikisayo bengafinyelelanga ebantwini, kodwa ilizwi lethu liyahamba liyashintsha ingqondo yabantu eminingi kakhulu. So ngicabanga ukuthi kuqakathekile as ama-protest poets ukuthi umsebenzi esiwenzayo siwusabalalise ngoba ufinyelela lapho abantu abangakwazi ukufinyelela khona behamba ngeenyawo.
Kodwa ubona ongamula abasembusweni bayakulalela yini elikutshoyo Ncube?
Yebo, bayakulalela kakhulu ngoba ngokubona kwami ngezinto enginokuzithola mhlawumbe ezinye ezinga-against me, ngicabanga ukuthi kukhona abakuzwayo, kukhona okubashikayo, yabona, ngoba kulalayo ngithola khona sengilandelelwa kakhulu. So ngicabanga ukuthi kukhona okubashikayo, kukhona okufinyelela kubo.
Ukhuluma ngokulandelelwa, yiziphi izikhubeko ohlangana lazo njengembongi ngaphandle kokulandelelwa ngabantu ongabaziyo?
Okunye ngeke ngikusho emoyeni, kodwa kaningi nje nginokubona ngithole ezinye izinto engingasazi understand ukuthi kanti why ngilandelela, kodwa ngeke ngikusho exactly kuhamba njani emoyeni. Kodwa izinto ezinjalo nje mhlawumbe zokuthi ziyambonisa ukuthi no, into engiyenzayo kukhona lapha ebathinta khona.
Elakusasa lakho njengembongi elandelwa kakhulu ngabantu abaningi, ulibona limi njani?
Kusasa lami lizwe ngokuthi izwe lethu likhululeka nini. Engingakusho kuqala ngaphambi kokuba ngiyimbongi nje ukuthi ngumuntu engathi i-revolutionalist, ngiqale ngokuba i-activist. So ngisebenzisa iy'nkondo zami ukuze kube noshintsho. Anikho kakhulu ku-art kodwa ngiku-revolution ukuthi ilizwe lethu lishintshe, wonke umuntu akhululeke, akhulume into ayithandayo, ahlale engesazi omunye umuntu. Yikho mhlawumbe ikusasa lami lizwe ngokuthi izwe lethu likhululeka nini kanjani, ngoba nginesifiso sami lokuthi ngelinye ilanga ezami iy'nkondlo ziyidlalwe emsakazweni ZBC, kungekho umuntu ozongigwatela, kungekho umuntu ozobuhlungu. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga lami ngenze iy'nkondlo zokuphakamisa isizwe ezingagxeki umuntu, ezingacriticize umuntu, ezingakhulumi ngokwezopolitiki, kodwa nge-situation ekhona angikwazi ukuyenza inkondlo nje mhlawumbe iy'nkondlo nje just inkondlo, kodwa abantu bakithi ngibabona behlupheka besiza ubuhlungu.
Alo-ke ngumnumzana Bongani Ncube, imbongi eloba ngezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. alingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje uhlelo lwabasakhulayo olwethe connection sixoxa lembongi eziloba ezombusazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaphathi intambo bezobudlelwano bamazwe abo lamanye amazwe omhlaba awe G7 namhlanje behlukile ukuvumelana ngezijeziso okumele zethulelwe ibutho leRussia lele Syria kungakacutshungulwa ukuthi iwaphi sibisibili amasotsha asebenzise izikhali ezilethefu ekuhlaselweni okwenziwe abantu makhaza kwele Syria. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Zambia odumileyo ngokungesabi ukukhuluma imbono yakhe uHakainde Hichilema usephinde wabotshwa njalo okwesibili phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo. Iningi labantu beZimbabwe likhala ngokuthi libhekane lobunzima empilweni ngenxa yodubo lokusilela kwemali elizweni. Belala phandle kwamabhanga belinde ukuthatha imali engabonwa njengelihlo lentwala. Bathi lokhu sokubangela ukuba bengenelisi ukuthengela imali zabo ukudla lokuhlawulela ezinye indleko zabo. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
Abantu abanengi bathi kuzima kwele Zimbabwe lapho kusilela khona imali. Omunye walabo abathi bathwele nzima ngunkosikazi Rejoice Ngwenya ophila ngokuthenga ethengisa impahla ezitaladini.
Impilo inzima besikhangelela ukuthi kungaba lobungcono kodwa akula bungcono sithi lokho bakuya lelo bondi besithi kumbe ibondi lizaguqula impilo ibe ngani iba ngconywana kodwa impilo is getting worse. Ubunzima esilabo kakhulu uyavuka ekuseni uze letshona ilanga ungathengisanga izinto ndilokho into eyenzakalayo esihlangana layo njengamavendors.
Unkosikazi Ngwenya uthi kasenelisi lokubhadala imali lapho ahlala khona ngenxa yokusilela kwemali.
Sihlezi nje ukuthi akula nto esiyenzayo. Lamagesi siyabe sengasela ngoba wena ubhatali. Uma kanti uyabhatala ngani igesi. Sihlezi ngathi sodwa nesiNdebele. Kuba umastanda kathi sisiya owa amarendi. Mina as it is, ngiyakwazi ukuthi amanye amavenda lawo ahlangana lohlupho olunjalo. Ukuthi siyehlezi kweredi kuba umastanda ngoba imali esiyithengisayo asanelisi ukuthi sikwanise ukubhadala omastanda irendi. Ngoba imali abantu abalayo.
Omunye njalo othwele nzima ngumnumzana Tapiwa Moyo isakamuzi sakobulawayo.
Ngapha kulobunzima bese crisis ngapha. Ngoba uzananzelela ukuthi ungaholi imali yakho ukuthi ithathe sokusiba nzima. Kunezinhlanganiso esezehluleka ukunika abantu imali yazo angithi njengama-funeral policies lokunye okuthiya nje balihlele ukuthi asilakhesi kodwa yinto yabucontribute ngayo isikhathi eside.
Ilizwe leZimbabwe lisanda kubika ukuthi lenelise ukuthola imali edlula kancane leyo ekade ikhangelelwe ukuthi lingayithola ekuqaleni komnyaka engena esikhwameni sikahulumende. Owalwa impi yenkululeko umnumzana Albert Jabalala ngomunye walabo abathi baphila nzima elizweni.
Akulampilo ekhona, akulanto ekhona elizweni esingayikhuluma esingaxoxa ngayo ngoba kulezindlala imali layikho ngoba impande yezinto yonke imali sina akulamalize. So njengami ngikhuluma so sengiqede ngabanye 6 months ngala dola esikhwameni ukuthi ngiphila njani, ngiphila ngamadeleni langawo langokucakucaku langangikwazi.
Umnumzana Michael Ndiweni osebenza labathenga bethengisa impahla ugcizelela esithi okubhekane lo Tshabalala kubhekwe ngabantu abaningi abathengisa impahla ezitaladini kwele Zimbabwe.
Abantu abathwele nzima elizweni yile ndaba ye-cash crisis le khona lapho abantu sebevukela amabhenki belala emabhenki ogogo kathesilesukwane kuyagodola hayi kunzima abantu abathengisayo basathiwa basathola izimali basathola business ngoba basela umuntu othengayo.
Uthi abantu abaningi sebephila ngokuboleka imali.
Abantu sebecira sebafosa ukuthi baye kubola abantu abambazulisa abesimbazo baye boleka izimali. Yiyo into biyo indlela ekhona ngoba akulo mntu olapho ozakuboleka imali kathi cash athi nansi uzanika ngelanga enika kanje baye ebanking aphume. Into ezakalayo ukuthi bathi befake lokho bathi interest. Abantu abavumela ukuthi khona nayo imali leyo ebisakeleke lingaka. Ngingasesele ebhenki umuntu umntwana okwelekisa imali uyakufaka enye interest imali yakhwela so uyabeleke acquita interest lokuyikhwela.
Undiweni uphinde wathi ilizwe leZimbabwe kumele likhuthaze amakampani ukuthi enze impahla enengi yokuthengisa ukuze kutholakale imali engasetshenziswa nguZulu. Nxa kusehlula lokhu uthi kumele ilizwe lisebenzise imali yakwele South Africa.
Uhulumende kumele azame ukuthi maybe adopte irand ngoba uhulumende unot say sesehlulekile ngaphandle izakhamizi zingasukuma zibambane ukuthi uhulumende hayi sesehlulekile phela akumeceleni kumbe ungene kumbe i-Transnational Authority.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Bekithemba Mhlanga uthi lokhu kungeke kwanceda ukuthuthukisa umnotho welizwe ngakho kumele eleZimbabwe liqalise kutsha kuzo zonke indawo nxa lifuna ukulungisa umnotho.
Navela umkhomo weZimbabwe akusele okukhona nje sokusela udokoza into khona bayakuthi sokumele siqalise ukuthi siqalise ukuthi avele ingane akukho kungekho kulungisiswe lokho esingathi the essential structures silungisiswe ukwemba kwemgodi lokuthi ilokho okutholakala emgodini yangikhona kuthengisa njani silungisise imigwaqo lapho kuzahamba khona zonke izinto eziyabe zivela emaplazini kumbe zivela khona ngale emgwaqweni lapho ezigejwa khona.
Unkosikazi Ngwenya uthi abantu kumele bazilwele ukuze baphume ebuzimeni lobu.
Asikhaleni nazwilinye sisukumenini ukusukuma kwethu kuyukuthi sibone ukuthi masi sithi 2018 senza eBhayibhelini angisho ukuthi ngiyashumayela abantwana bakwa-Israyeli babegqila njengufaro kodwa okwayenzakalayo yikuthi bavakatshelwa ngelinye lamalanga yinkosi yabakhulula esesukukhalela thina ayisoze ibuye inkosi from phezulu ibuye izosikhulula thina la okusokudingakala yikuthi thina sizikhulule.
Umnotho welizwe leZimbabwe ukhangelelwe ukuthi uzadilika ngamandla ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nguGibbs Dube.
Bekungabizwa ozwayo emhlanganweni omkhulu wabenhlanganiso yesifazane yabesifazane abayizizalwane zeZimbabwe bengamakholwa esiKristu awebandla leSabatha abesebehlala abahlala kwamanye amazwe eZimbabwe's Adventist Women Abroad Council eMaryland khonapha kwele Melika. Lo mhlangano wenziwe ngempelasonto edluleyo ubuthanise omama abedlula ikhulu lamachumi amahlanu. Ukuze sizwe okuningi ngalo mhlangano, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe loNkosikazi Sisa Sibanda Ncube, umkhokheli walinhlanganiso.
I-conference leyo esilayo iyenzakala iminyaka yonke for the past 13 years. Besiloke senza siyatshintsha ama states this year besise Maryland.
13 years liyenza lolu hlelo. Yo. Hayi amhlophe nkosikazi, amhlophe. Kodwa awungitshele, kuyini okwenza ukuthi inhlanganiso yenu ibe into ebalulekile kanje empilweni zezalwane zeZimbabwe esiphila kwele Melika?
Sibaluleke kakhulu ukuthi the whole world now knows about Zawak. Zawak is consists of ama women who are on fire for God. We have abantu abavela eUnited Kingdom, Ireland, Australia, Canada. This year we had somebody from Botswana. It's not only for Zimbabweans. Sesi recruite even amanye ama countries.
Awungitshele ke nkosikazi, kahle kahle kulolu hlelo esingathi uphumelele kahle ngoba kwakugcwela bomama beliphatha udaba mayelana ngani?
Hey, zimnandi izindaba mfowethu. One program engiyithandileyo leyi program lesizame ukuthi sifuna ukukhumbuza abantu ekhaya.
Kulolu hlelo uthe liphatha udaba mayelana ngabatsha njalo ukushada. Ulaso isiluleko naso kunikeza thina abasakhulayo abaphila phesheye njalo abafisa ukuthatha abantu abadabukela kwamanye amasiko.
Kwesisikhathi uyabuphomba ukufuna ukuweqela ngalo uyethatha kwelinye ilizwe but ungakwazi culture yabantu. Kube sokusuka sosuka lama cultural differences. Usuqalisa ukuhlaba umkhosi. Sifuna ukuthi abantu bethu babe forearmed before they go out there bayithatha outside. But as you ungazithathela anybody as long as uwazi owenzayo. Ungathathela ukuthi uzomunye umuntu esingangona ngithatha ikhiwa. ngangona ngithatha umuntu omnyama, ngangona ngithatha umislander, thatha ngoba kulothando.
Alo ke ngunkosikazi Sisa Sibanda Ncube, umkhokheli owenhlanganiso yamakholwa esiKristu ebandleni lamasabatha eZimbabwe's Adventist Women Abroad Council. Obexoxa le Studio 7 ekhona pha eMaryland kwele Melika. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni abaziwa ngokuthi ngosiphatheleni sebephendukile kwele Botswana ngemva kokuza kwemali yohlobo lwama-bond note. Kodwa abalinganise ama-bond note ledola leMelika nxa kuqathaniswa isisindo sayo. Intathelezindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone eBotswana.
Osiphatheleni sebethole ibhizimusi ngokusilela kwamadola eMelika eZimbabwe, sebethengisa imali yohlobo lwama-bond notes emadolobheni afana leFrancis Town kanye leHavron lapho kutholakala usapho oluningi lweZimbabwe. Abantshintsha imali bathi amadola eMelika asilela eZimbabwe ngakho bathola ibhizimusi lokuntshintsha ama-bond notes kulabo abaphethe amapula, amarandi kumbe imali zakwamanye amazwe kodwa befuna ukuyasebenzisa eZimbabwe.
Idola liyashota, abantu yikho begcina bethatha i-bond note ngenxa yokuthi ipula lerandi uma besiyasebenzisa ekhaya kuyabadulela.
Abanye njalo abantshintsha imali kubosiphatheleni bathi bamangaliswa ukuthi isisindo sama-bond notes kanye ledola leMelika akulingani. Uhulumende weZimbabwe ngesikhathi engenisa uhlobo lwemali yama-bond notes wathi isisindo sawo sizalingana lamadola eMelika.
Nxa sizama ukutshintsha amapula ukuze sithole ama-US dollars, basipha i-option yama-bond notes amadola ingekho, kodwa irate yama-bond notes iphansi kule yamadola, kodwa uhulumende wathi ayalingana.
Osiphatheleni bantshintsha idola elilodwa liwutholela i-bond note elilodwa lamasenti alitshumi phezulu. Omunye ontshintsha kubosiphatheleni umzana Roderick Nleya uthi noma nje uhulumende wathi ama-bond notes azalingana le dola, kungcono ukusebenzisa lolu hlobo lwemali kulamapula kumbe amarandi.
Avele esesikwenza ukuthi umuntu uhlathenge ibhondi ngokwalo kulokuthi usebenzise irandi kumbe ipula, ngoba ungasebenzisa irandi kumbe ipula uyalusa okunye okungenziyo.
Osiphatheleni bathi ibhizinisi beselehlile ungakangeni ama-bond notes, sebekhangele nje ukuntshintsha amapula lamarandi ikakhulu kulabo abathenga impahla eSouth Africa. Kodwa khathesi abeZimbabwe bengafuni ukusebenzisa ipula kanye lerandi ekhaya ngoba engelasindo samadola eMelika, babona kungcono ukuthenga ama-bond notes kumbe amadola. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSouth kwele Botswana.
Asingakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abasakhulayo benhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise woza batshengisele kobulawayo bekhonona ngokwehla kwezinga lemfundo elizweni. Abenhlanganiso ebona ngezamalungelo oluntu ye-Amnesty International bakhathazekile ngesimo seZimbabwe sodaba lwesijebo sogodo. Silugqiba lapha uhlelo lwalamhlanje, igama uChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.